So kwamanje kuthula abantu besafika lawo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethi ya leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu
lingalithona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-3 Nhlangula 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we-South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano we-South Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele-South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we-South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano we-South Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa we-South Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwawo ngeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba lingakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba kade sebeceba yangapha eSouth Korea asilashiyo ukuthi kuzahamba kanjani, kodwa ke engxenye kungagcina kusibo ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose ligijimali siyangalimbeli siyangali. Kodwa ke uqhathe kuye ukuthi iZimbabwe nileqiniso ukuthi nxa ilanti into ezenzangalezo ngithemba ukuthi kade kubele ukucubunga wananzelela ukuthi hamba kusezophambanisela ubudlelwano, kodwa ke khonoko singeza kubalekela. Kodwa wakhathesi silethemba ukuthi engxenye bazaqhubeka bayibambe kuhle indaba le, kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kuhlukumisana kumbe ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe le-South Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa imnotho kumbe hayi bazathathelwa njalo umnotho.
So amazwe akayeswananzeliyo abo-South Korea North Korea lamanje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akule-Afrika bebuya beZimbabwe. Eqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako, kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ubayaza njengeZimbabwe zilizwe linothe kakhulu kulezi zondiwa phansi ama-minerals. Base bevula amehlo babona ukuthi singaze sibe lodlelwano lokunani leZimbabwe, siyazi ngathi bangabangane kodwa bona bezohuquluza lokho esilakho, lokho siyakwazi ubana kokwenzakalayo. Bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu, thina engxenye sibonga uniyo kuyizwisa okungatsho lutho okuthi lathi sibonga uhlaba. Leyo liqiniso esingeke salibalekela esilibona nsuku zonke sisenziwa ngamazwe nalo avela khona le kubo-Asia lamanye amazwe avela kubo-Europe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esiqoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Maurice Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana nohulumende.
Atitarisizwe isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murume wanga ane
okokuti waise kusenate akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle, thina savela la ekhatshane wayefisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi mkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT ele MDC Alliance lele CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubethemhlanganweni weSenate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube yindoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthews Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi, njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe, njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970, ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Siqoxe lesiphathamandla salelicele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labo chabango lokho vele yikho esayisikukhangelele ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ecourt ngoba lanxa umuntu oza ecourt ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali ngoba njengoba sathi ukuthi uchabango lati yithi abanikazi baqala indaba le lokho ukuthi thina labo chabango labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi court sokuyizinto ezeparty sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akula umuntu ongazingenela ekhoda kusadingakala
lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabango usenguye okhokhela amalunga edalele senate lawe parliamente
ye i-leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku-leadership yethu ikuthi nje uChabango kasazisanga abantu ukhanye esesijumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lati uChabango kasakwenzanga kodwa thina njenge-leadership singakaconsult abanye hayi ukuthi ebe ngu-leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisayo kuphela ukuthi kasakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yi-leader of the house ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwananzi
Ngoba uChabango eqabuka ukuba khona sathi thina ibe nemene elisebenza ndawonye nabanye ababenemene akho kusilwa ngobunangako alokho okwenziwayo kulani lezifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo ngo-August 2023
manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni
bavotelwa phansi kukamongameli u-advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa nabaka advocate Nelson Chamisa okwenzakalayo ephalamenti phansi indaba zalutho ikwethusela abantu nokuzama ukwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu angathi alandela uChabango kodwa hhayi eqinisweni ehliziyweni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona bangama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngobaba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa
lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini
lokhu akunandaba okuqakathekileyo ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu osezimbabwe uzulu wonke ejikelele usekela u-advocate Nelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-advocate Nelson Chamisa ngokuba u-advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yezimbabwe nguye owachiyelwa isingqobe leyi ngubaba wethu umuntu okuthamukela Richard Jangirane
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-South Africa African National Congress, EANC, ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo, eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa ele-DA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mbofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Soka manje kuthula abantu besafika lawo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela ayo azothuthi ilizwe liya from now. Abesibabhe ba divided bona ngokwabo babona inenge abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakho ukukhetha usukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile. So iANC ayizange iwine. iANC ingasawinanga ukuthi ene outright majority bona ba prefer ukuthi iANC ibe ne coalition lebandla elinjenge EFF mhlawumbe ne MK. iDA abana sure na ngoba may DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukukhokha DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba ma esibangayenza icoalition ne-DA kuzotho ukuthi uvice president we-ANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident we-DA abe nguvice welizwe thereby sozatho ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayeligqibelayo elephalaphala bangamplanela bayenza i-impeachment ye-parliament agcine ebotshiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza ukuthi uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona kwesathwa ngabantu bezimbabwe labantu abaningi we-South Africa bami abansundu ba-prefer yona i-ANC ukuthi yenza i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu be-South Africa. I-ANC lushe i-MK. I-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelane asebenzisane ndawonye.
Ubona kusenzakalani phambili?
Kuzoqala kulungisiswe, kuzofuna ukuthi uqale ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya e-court ngoba i-MK ima ingabhoyikhotha ukuthi kuyiwe e-parliament ama-member of parliament angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukhokhela ilizwe. Kuyatho ukuthi ngomthetho we-South Africa Constitution South Africa inamba ezabe ikhona e-parliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha u-president. So into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoye e-court, i-court itsho okutshoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engu-president kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu we balakho bona ngabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwa ngoba uzoba khona kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama lezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubeqoqa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempila kahle, ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamusa kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda. Lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfake isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda. Noma kuthawuhlangene labasindi okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda ngikho sakusebenzisayo. Sokazange kesinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi, wami wayenza ngeWestchurch. Bayenza ngeWestchurch. Emphakamisa nge-cooking oil. Lesawudu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kuba lenkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyiboyile. Singaboyile i-cooking oil liyana besisithatha le nhlamvu zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lobe sesitshela umzali wakhe ukuthi ngamna thise for 5 days or 3 days uya ukuthi ingane yangifuna sithwale njalo. Njalo yena lo mthandazo sebesiwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ba umntwana elesiqhatho kuyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kuba khona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthatha phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulinkanda ezimbili actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between i 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho luthile, kumbe umntwana engakhuli kuhle, kumbe neshota o vitamin D, kumbe kulokunye okumphambanisayo, kumbe kuyilabo ingxenye abangaba labo hydrocephalus ukuthi ulamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukukhuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abantu adala ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthunqisela kumbe benathisa imithi. Lokho kwenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela uyafika ahlolwe umntwana kukhangele ukuthi ukuwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, uyabe le dehydration yini kumbe ule kunye umkhuhlane awugulayo, kwenzwe amatest kube sokuphiwa ke ukuthi azuze itreatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda nje kuyabe kuliphosi. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephosi. Kuyatholakala kuyenzakala.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, wayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokugqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabubanzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ingaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala kodwa usekelo luka Trump luyaqhubeka lukhula kutsho omunye wamagqeda akhe. Act 1 Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abachushisi bathi uTrump wagamba
uxolo Uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga kubantu beSouth Africa ngokuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time behle bebakhiphe out. Njengoba manje bezangena ku-coalition, so next time behle bakhiphe out. Lamanye lama-ruling party aphume wonke ngoba kuze lathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba-right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time behle bebakhiphe emandleni. Lathi ukuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la asibusa ngenkani laphelizwe. Eli zwini zilingi laba Zimbabwe sibe lezana. Ngiyabonga kumasenga lako kulawa ephumule madonkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Awu ngaze ngayithanda inkulumo kaBusani Sibanda. Ngaze ngayithanda isihlobo zami uGajeni lona ngalana eGoli. Cha, iyangikusisa inkulumo ekhulunywa ubaba. Ngihlala ngitshela abantu nje umuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohle ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singadubaba ngihlala imlitha njalo azoyigqugquzela inhliziyo zabantu abethu nami ngingubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi ngibakhumbula okwakubuhlungu ubona abafowethu ngala eGoli behamba hambela phezulu kodwa ikhohle ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufune ngani okumsebenzi ungawuthola nokuthi ufune peace job akula peace job ungayithola kodwa sizancusa kubafowethu bonke nodadewethu abasebenza eGoli noma yilaphi akhumbule emuva kunokuncane okutholayo kamzela abazali ngoba isisu asinasikoloto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe engabulawa yindlala usaphila emhlabeni angibonge izintombi zami
Studio 77 abelivuka kanjani mthwazi omuhle ngikhuluma ngoJimile lapha nguJeff Chuma hhayi asibonge kulimende usizamile sibili ngomumbu kuthi khona ukukulutshana sikutholileyo kuyabongwa hayi isibongele Studio 7 noma nje umumbu akho nobuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona ukukulutshana sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba makide beselaleziko hayi siyabonga kakhulu
yisalibonani salibonani ku Studio 7 njani nonke ngizade ngampu ngamafeature abantu bakithi especially bemandla Ndebeleni, I'm sure ababonile ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali kube beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucitshe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje yamavenda abantu bakuthatha njalo so laba abantu abavotela uCCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfake umuntu akibo njengomzolo so bona bakhetha ukuthi kuphume umnango wagwa kungena uChamiso ambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho le ncane ukuthi be-commente lapha hayi ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udliwe ngoba bona vele abakhakeli umuntu ofana nabo so ezithina esitapoto zaphula komthakazi ithi kufanele sikhomente ngoba sifunifaka abantu bakithi phambili not ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo America ungabheka khona ngalo Republican nama Anglican bayenza njalo I don't know why into econfuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi angiyazi fanele bekhulekelwa amazi sibili begeza mithi
lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo 1+1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le South Africa ukuthi lungalo sitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.